ndona makhombi leda ngalesiphathi kuhle because ngathi yakhangela a lot of people wa invest emakhombini vele abala life food abaphila ngayo bathebele kuwe emakhombini. So nxa ulimele sithi amakhombi uyavala, I think what they could have done ukuthi bahlale phansi labantu and then babanike maybe ifes out of maybe 3 to 5 years period plan uweze ukuthi lawe 9 months abonyaisebenza siguga sukwathina kawusayiwuyiseli. But nxa uyathiwa khona abantu ngabathi engxenyekona kuthanda ukuthenga amakhombi ungayithatha ngaphenye imali yokuthi uinvest uthenga ibhasi enkulu.
Sikhulume lo mphathintambo weze-transport umnumzana Mpofu, uthi yena usekhulumisane lani?
Hayi, ukukhuluma wakhuluma lathi nje, kodwa into esitshela yena ukuthi kona that decision is not going to be reversed. Ngamde kutshela ukuthi this decision is not being reversed. Asikuthi yabe kutshela ukuthi kwaya liyaxoxisana. Angishabo, nxa liqoxisana, you have to come up with a plan. Angishabo, good right, njengoba amakhombi engasafunakali, siyenze njani? Alright, okay, kumele ithi khona right, as from now, asivaleni amakhombi ungasarejista ikhombi, angisho. And then siyeze sikhangele i-time framework engxenye 3 to 5 years. Amakhombi naye lokhu eguga, asephuma iy'nqato esizifunayo ezingangena, akungena ama-30-seater buses, angisho. Then after 3 year period, abantu I think laba sebezere-organized, bebadinga amabhasi amakhulu. Ngoba i-problem, anto yona kathi esivele si-cash problem, i-cash liquidity. Ukanzinze nxa if you will come in, uzafika ukuthi kona lanxa abangaze bathi bayasincedisa ukuthi sithole amanye amakhombi angazani makhudlwana. But uzakhangansi kona nxa sekuthi benefit abantu vele abakwi-industry bafunzisa benefit abantu abaningi ngaphandle kwe-industry yobabe sethina sibe benefit abanama connection ngavuka.